Soku isika atisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 17 ngoSibandlela 2022 ngontungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje abenhlanganiso yababalisi iAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ababotshwe betshengisela ngeviki edluleyo bakhululwe yinkantolo namuhla.
Le situation yamapolisa ezakalathisi ngantinya sihlukumeza njengabantu even bona abagadilabo bayakhala kakhulu kanti manje bazohamba ngayo njengoba zathatha imoto ezinye zasihloko zikho kanti sesizama futhi imisikasika ngezinyanga zazo ziyathatha senze njani ngoba okusalayo singamawenji sakhina sesitshoni.
Amapolisa aqhuba uhlelo lokuthathela abantu izimota ezingela nombolo kanye lezingabhaliswanga ngenjongo yokubopha izimota ezisetshenziswa ngamasela.
Bakhona abanye abantukorejeswa izinto umakhelwe bakhingwa azwelayo. Siyabona ukuthi ama-Republican afaka imithetho ethize ikakhulu nxa umuntu siyakwazi abantu abamnyama abaningi eza ukuthi umuntu wakwantshontsha kwishukela kwajongise uwintu wathonisiye ejele bafuna ukubathathela amalungelo okuvota.
Namuhla kunazwa ikhefu le-Martin Luther King Jr. eMelika ngesikhathi abanye besola bebandla lama-Republicans besithi bethula imithetho evimba abensundu ukuvota ngobunengi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abenhlanganiso yababalisi iAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ababotshwe betshengisela ngeviki edluleyo bakhululwe ngomthethwandaba ngemali yesibambiso ibheyili namuhla. Abahlanu yibo abahlawuliswe inkulungwane ezinhlanu zamadola eZimbabwe i-5,000 kuthi abalitshumi lanye bakhululwe kungelambhadalo. Kubika umlondo lozindlofu.
Umantshi unkosikazi ukaiZuda uhlawulise abahlanu kodwa wathi abalitshumi lanye bababalisi laba ngabalakho ukubaleka ngesikhathi bethoniswa kungakho bavunyelwe ukuthi bathonise besuka ngekhaya kungelambhadalo. Idale lithi bengangeneli loba ukuphazamisa abafakazi bakahulumende njalo kumele kubiswe amaphepha ababewaphethe mhlabe tshengisela. Igqwetha labo umnumzana Thulani Jinofukutwa ukhasiswa ngokukhululwa kwabo.
They finally granted bail. They were released on $5,000 bail each. And they were ordered to reside in their given addresses, not to interfere with witnesses, and also to report at their respective police station, which they have furnished to the court.
Bapiwe ibeili, babadale 5,000 RTGS, patua bakhlale ezindlini zabo. Kakumelanga bangenele kubufakazi, kumele baye mapolisi nenkambeni abazinikeze amapolisa.
Unobhala wenhlanganiso yababalisi e-ATUS, umnumzana Robson Chere, uthe loba nje bethokoza ukuba abanye babo bakhululiwe bekungamelanga babotshelwe ukutshengisela.
We are not also happy with the way they were treated. They were beaten, they were arrested, which to us was unlawful because they were exercising their constitutional rights.
Sabangangendlela abaphethwe ngayo babotshwa bachaywa lokhu akukho emthethweni ngoba bebesenza okusemthethweni ngokutshengisela. Isekelo sombuso siyavumela ukwenza lokhu.
Uqhubeke esithi bazaqhubeka belwela ilungelo leholo labo lanxa bebotshwa lokuhlukunyezwa ngale ndlela.
The welfare of us as teachers when they are not addressed. So our demands were clear. We were demanding government to pay us decent salaries.
Sifuna ukuba uhulumende asiphe imali zethu, asinikeze imali efika 540 USD. Loba sebephumile sizaqhubeka sisilwa njenge-ATUS ukuba siphiwe ihole lethu lika 2018 lona elifika ku 540 USD.
baza penduka emthetho ndaba mhlaka 17 Dlulanja. Amalunga awe athuz lawa aboche ngesikhathi etshengisela ukukhonona wawo phezu kodaba lweholo eHarare ngolwesithathu leviki edluleyo. Ababalisi laba babotshelwe phambi kwamahofisi ohlangothi olwenasa lapho ekade kumele kuqhutshelwe umhlangano wokukhulumisana ngeholo phakathi kukahulumende lezisebenzi zakhe. Ababalisi bafuna uhulumende abuyise leholo labo kumakhulu edlula amahlanu amadola eMelika, i-$540 lapho ababelithola ngomnyaka ka-2017. Inhlanganiso ezivela ilungelo loluntu ezwekazi le-Afrika sezethule imbiko zichofana lalinhlanganiso. Uhulumende uthi usaxoxisana nezisebenzi zakhe ngodaba lweholo. Ngimele iTudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Amapolisa asisungule uhlelo lokuthathela abantu izimota ezingela nombolo kanye lezingabhaliswanga ngenjongo yokuqeda udubo lwezimota ezinje ezisetshenziswa ngamasela. Abakubhizimusi lokuthwala uZulu bakhala ngokuthi lolu hlelo solubaphazamisa emsebenzini wabo. Kubika obatabile masuku.
Izakhamuzi zakobulawayo zithi ukuswelakala kwezimota zokuhambisa le misebenzi yikho okwenza bagade imota ezingekho emthethweni okugcina kufaka impilo zabo engozini nxa sezigijinyiswa ngamapholisa avame ukuphosela insimbi zameva ama-spikes phambi kwemota ezihambayo. Umnumzana Thembelani Msipha, omunye wabasebenza emchoveni engekho emthethweni eyemshikashika, uthi abakwazi ukuthi bayephephela ngapi ngoba labasebenzisa imota lezo sebesesaba ukuzigada.
Mina njengamawindi sithwele nzima ngoba wani imota ziyathathwa. Sasomanga sisakwazi ukuthi sizaphephela le situation leyo yamapolisa ezakala kathesi. Ngingani asihlukumeze njengabantu? Even bona abagadi labo bayakhala kakhulu, kanti manje bazohamba ngani njengoba zathatha imoto ezinye zasitshoko zikho kare sesizama futhi imishikashika ngezincane bazo ziyathatha futhi. Senze njani? Siyemakhaya kumbe siyani? Ngoba okusalayo singamawindi sizathina sesitshontsha, sizatshontsha sibike kwesikozama. So hayi lathi besikhala ukuthi ngabe kuthiwa basiyeka siphephele kuyona le mshikashika ngoba kula ngenye indlela. Lathi siyahlupheka siyazama kalesi kunje asilanto esiyenzile.
Umnumzana Future Maphosa, isakhamuzi sakobulawayo otshovisa izimota zomshikashika, uthi lokhu sokuzalambisa imuli zabo.
Ukuthathwa kwezimota lokho kwenziwa ngamapholisa baphambanisa kakhulu. Ngabayathi imota ziyelungisa kuphela amalokuzinini bengazithathi. Imota lezi zisebenza ngazo yize sidla kuzo imota lezi. So abantwana bayakudlani nxa imota zethu zingathathwa. So ngoba amapolisa asesenza vele kube nzima lokuhamba kwabantu emgwaqweni, njalo futhi kunzima ngoba vele zonke izimota kazivunyelwanga ukuchova. So thina lati sichova sidla khona lapho, asigangi ngalezo mota kodwa sithwala umphakathi, sinceda umphakathi, lati sincedise ukuthi sithole ukuphila.
Unkosikazi Thubelihle Ntuli, isakhamuzi sakobulawayo wagada umchova nsuku zonke, uthi okwenza bagade imota ezingekho emthethweni ikuswelakala kwezimota eziwathwalayo.
Uhulumende wafaka sibili ozukho esithi uyanceda, kodwa iqiniso elikhona ukuthi wenza izinto zabawesi ngoba selokhu kwaba labozupho i-transport yaqala ukuhluma. Thina njengabagada nsuku zonke sisebenza ngesikhathi ukuthi uzukho uyama i-hour yonke engavuyi, sigcina sigada okukhona. Njalo umshikashika uyazama ukubamba isikhathi kulo zukho, okuyikho uhulumende okumele akulungise kuqala ukuze wonke umuntu azizwe ephephile.
Unkosikazi Sithulisiwe Thuli yena uvumelana lokwenziwa ngamapholisa ngoba ubugebengu sobubuningi kakhulu elizweni.
Singananzelela ukuthi ubugebengu okubanjwa inkunzi ngemota ezingela ama-number plates besobubuningi okunganani. Lokho okwenziwa ngamapholisa kulunge kakhulu, ikakhulu emotweni ezincane ngoba thesa kula transport, but ukuthi ugade imota encane kunzima. Njengathi abomama ukuthi kumakhombi achova incedisana labo zuku, aluba amapholisa akukhangelisisa lapho ngoba bayabe bencedisa labo, i-transport iyabe isintutshwane kakhulu.
Amapholisa aqale uhlelo lokubopha izimoto ezichova ukungekho emthethweni lezingela nombolo kanye lezingabhalisanga mhla ka 15 Zibandlela 2022 bedinga ukubamba izigebengu ezibamba inkunzi edolobheni. Umnumzana Blaise Mochishaka wohlangothi lokwethulwa kwembiko emapholiseni awezeTRP wazise uZulu ukuthi benza lokhu ngoba befuna ukubamba izigilamkhuba ezisebenzisa imota ezingela nombolo njalo bazaqinisa imizamo ukuze babone ukuthi lokhu kuyalungiswa. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Idale lePhalamende selisungule uhlelo lokudinga amalunga eZimbabwe Electoral Commission IEC2 ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho luka 2023. Ikomiti yalelidale iStanding Rules and Orders ithi uZulu kumele aze phambili abhalise amabizo alabo afuna babe ngosikomiti abazagcwalisa izikhundla ezizavuleka ngoNtulikazi. Sehlulekile ukukhuluma lomgcini sihlalo wezekhi unkosikazi Priscilla Chigumba ukuze sizwe ukuthi ibaphi osikomiti abazatshiya umsebenzi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele sikhulumeli somanyano we-Ekhaya Vote 2023 umnumzana Nkosi Khona DVT.
IZEC Commission constituted ku chapter 12 ku section 238 we constitution ye Zimbabwe. So ithuba esilikhona kathi ngelokuthi kukhethwe izizalwane zeZimbabwe zikhethe abantu abafisa ukuthi bengabe bengangena ku commission yalezeke ukuthi kuncedise ukuthi ama elections ahambe ngendlela eyiyo. Okuqathekileyo ukuthi umuntu lo esimkhetha ebe yisizalwane seZimbabwe njalo ekhona lapha eZimbabwe. So akukhathalekile ukuthi kumbe ufunde okunganani kumbe kafunda okunganani. Nomination is open ukuthi umuntu sesingazikhethela ukuthi ubani sibonana naye sincedise njalo. So kuzaba le shortlist, kuza shortlist abantu ukuthi bangangena ku commission le. But okuqakathekileyo ukuthi uchairperson wezek lo vice wakhe yibo u deputy wakhe yibo abantu aba full time ezek laba babe ngama commissioners nje bencedisa endabeni zokhetho. So uchairperson uyokumele ukuthi ebe ngu former judge kumbe ebe ngu judge kodwa lawo ama commissioners usungakhetha noma ngubani ukuthi obone ngani njengesa seZimbabwe engancedisa ukuthi ukhetho luhambe kuhle. Then i-final authority nguye upresident osezathi hayi abantu elibanominatile sibabonile kodwa sesicabanga ukuthi laba lalaba lalaba yibo abazakwanisa ukuthi bangene babe kukhomishin yonale.
Abanye siyake sizwe bekhala ngokuthi izeki yinto yeZANU-PF. Ungabachazisela ukuthi kungani kuqakathekile ukubana baphatheke kuhlelo lokukhetha osikomiti bali commission?
Ngomthetho weZimbabwe kuvuliwe nje kathi esikuthi abantu bephatheke kuhlelo lolu. Kodwa kusuka kube yinkinga ukuthi abantu abaningi bathi ah ngeke sizihluphe ngoba umongameli welizwe uzazikhethela yena ukuthi ufuna abantu angene kuleyo commission kumbe ufana abantu engabi khona kuleyo commission. So yiprocess ekhona emthethweni ukuthi kumele sinominate abantu bahambe kuma interview from ama interviews then sokushortlistwa sokukhethwa ke ukuthi khona ongaba ngucommissioner ngubani. Kodwa ifinal authority eku-selection process ngu-president ozakhuluma ukuthi hayi ama-commissioners elibanominate leyo yila sa-interviewer sa-shortlister. So ama-commissioners amatsha yilawa lalawa lalawa lalawa. Ngesikhathini esiningi abantu bakhala kakhulu ukuthi khona hayi izalo isuke ihambele phambili ekukhetheni ama-commissioners wona lawa. Kodwa esikujoyi ukuthi khona ithuba likhona ukuthi izizukulwane zeZimbabwe according to the constitution zikhethe ama-commissioners.
Umnumzana Nkosi Khona DVT isikhulumeli somanyano okhuthaza abantu ukuthi babhalisele ukuvota ngobunengi oEkhaya Vote 2023. Na Namuhla eMelika kunazwa ikhefu lokuzalwa kuka Martin Luther King Jr. ngesikhathi abebandla lamademocrats besola abebandla lamarepublicans besithi babumba imithetho emibi evimba abensundu ukuthi bavote ngobunengi. Ngaphandle kokukhankasela ilungelo lokuvota kwabensundu, uMartin Luther King wayelwela ukuba kungabi lobandlululo eMelika lapho abensundu ababegqilazwe khona ngabamhlophe. Abanye bathi imithetho yama-Republicans le iyabaselwa ikungena kwaye ngumongameli umnumzana Donald Trump embusweni. UTrump labanye bakhe babefuna kulahlwe amavoti amaningi ngesikhathi sokhetho lwanyakenye besithi kube lokuqilibezela. Ibandla lamademokrasi lithi lokhe lilwisa ukuvimba limithetho. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eMelika umnumzana Busani Mbusontini.
Ngiyamkhumbula njengomuntu oyihero, engumuntu owalwela amalungelo abantu kakhulu lapha eMelika. Besikwazi konke abantu abamnyama babengavunyelwa ukuvota, kwakule minye imisebenzi abangeke bayenza. Kuningi uMartin Luther King wakwenzayo esikhona sikubona namuhla kusenzakala. Kungala Martin Luther King Obama wengeke waba ngupresident. Kungaso Martin Luther King i-current VP uKamala banikakho lapha khona. So kuningi uMartin Luther King wakwenzayo esikubenefithayo.
Ye, siyabona kodwa-ke uthi kulezi nsuku kukhanya kuyahlupha udaba lolo lokuvota. Kambe ukuthi ayisikho ayakulwela. Sibona ngazange kulabanye abantu esebekulwisa khonokho.
Yikho akulelayo sibili, kodwa siyazi ukuthi kule mfeni bakhona abanye abafuna ukurivesa izinto uMartin Luther King wazilwelayo. Bakhona abantu abafuna ukwenza ezinye izinto zenza ukuthi abantu abamnyama bengavoti ngokuthanda kwabo. Ngokuthi bevotela abantu ababathandayo. Ikakhulu singakhela endaweni enjengabo-Georgia lapho kugcwele khona abantu abamnyama lamanye ama-Southern States. Siyabona ukuthi ama-Republican afuna ukufaka imithetho ethize, ikakhulu nxa umuntu siyakwazi abantu abamnyama abaningi ngenzeka ukuthi xinye umuntu sekwazithola engekho kusayidi efana lo mthetho. Nxa umuntu wakwatshontsha kumbe ithukela kumbe atshontshisa iwiji watshonisiye ejele, bafuna ukubathathela amalungelo okuvota. So siyakunazela ukuthi kuyenzakala, kodwa hhayi lokhu akususi imisebenzi kaMartin Luther King.
Ye, umuntu oseZimbabwe singathi-ke ngathaphani khona kokwenziwa nguMartin Luther King.
UMartin Luther King ngamfanisa labantu abahambe empini esiyalwela izwe leZimbabwe. Kodwa khona kade sikhuluma ngakho ukuthi lapha eMelika izinto uMartin Luther King wazilwelayo ziyariveseka one by one. Kuyafana laseZimbabwe, abantu bahamba empini besiyalwela i-one man one vote, kodwa siyabona ukuthi ivoti yonaleyo eyayilwela ayisahlonitshwa.
Umnumzana Busani Mbusontini udabuka eZimbabwe kodwa uhlala eMelika. Ku-Life Talk lamhlanje sikhangela isimo somkhuhlane we-COVID-19. Lanxa ukumemetheka kwe-COVID-19 sokunganeno kulezi nsuku, abanye abazali bathi besabela ukuthi umkhuhlane lo ulakho ukusabalala njalo ngamandla ekuvulweni kwezikolo okukhangelelwe ngenyanga ezayo njengalokho okwenzakale ngekhefu leKhisimusi. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Ingcwethi zezempilakahle sikhuthaza uZulu ukuba aqhubeke elandela iziqondiso zokuvimba ukuthelelwana lula kwe-COVID-19 lanxa isimo sababanjwa yileli gcikwane selisehla. Usikhwica mfundo solwayo ngwenya umqondisi wesibhedlela sempilo Central Hospital ngomunye wabakhuthaza ukulandelwa kweziqondiso zokuvimba okumemetheka kwalolu bhubhane.
Hey masabe zulu lokho ukuthi khona sikhwayisa ukuthi ubhubhane lwe coronavirus lomkhakhalo onamathela masinya okuthiwa yi-Omicron lokho lukhona njalo niyaxwayisa ukuthi libe ligqoka ama-face mask livala amakhala ligeze izandla njalo lingahambi lapho kulesiminye eminye khona lingahambi lapho kulabantu abagcwele khona siyaxwayisa amahlabe ezulu umkhakhalo lokhu umemetheka usiya phambili yikho akumelanga siwudelele.
Unkosikazi Phumuzile Ndlovu isakhamuzi sakobulawayo ngomunye wabakhathazwa ikuvulwa kwezikolo ngemva kwamaviki amabili.
Isikolo ukuvulwa kwazo in 2 weeks time alikhula lesi sifo se-COVID isiloko esiqhubeka sisiya phambili. Sikhangela abantwana ukuthi zivaliwe izikolo, abantwana abanye bavale masinyane ngenxa yokuthi izikolo besezi-affected ngeCOVID, abantwana abaningi besebegula. So nanku manje siyavula futhi siyabuyela back to square one khona phanathi sikhona futhi abantwana sibuqalisa ukuthelelana kunje basuke emzini etshiyeneyo bafike ngale sikolo kuyahlangana kuyadliwa ndawonye kuyabanjwa amakhala kuyathini bethelelana khona phane COVID abantwana futhi bayadla bengagezanga izandla.
Unkosikazi Nesisa Mkandla wasemzini owenkulumane yena uthi uhlutshwa indleko ebuya lomsebenzi wokumelana laleli gciwane ngoba lanxa abantwana bengasafundi okwesikhathi eseneleyo bakhangelelwe ukuhlawula njengemvama.
Sizokudana kakhulu ngalokho okutshiwo nguhulumende ukuthi izikolo zizavulwa in 2 weeks. Kambe khathesi uhluphe silalo lokuqala ukuthi abantwana bayakhula besezindlini ama-informa adura ngendlela izikolo kulokho kuthiwa zivaliwe zingavuli ngabe bahle baqume lokuthi abantwana bengasagqoki ama-informu bagqoke izigqoko zabo ngoba sisoze senelisa ukuthi sibe sithenga ama-informu every time ngapha le fizi la ikhwela ukuhambisa abantwana kuma-extra lessons ungungu wedwa ngapha le salary yabilokhu imile akula nto ekhwelayo kodwa engena ezikhwameni zethu kodwa amafizi ama-informu yonke into iyakhwela.
Olwela amalungelo oluntu unkosikazi Cora Ndebele uthi kulungile ukuvulwa kwezikolo kodwa uhulumende kumele abone ukuba izikolo ziyalandela izinqumo zokuvikela ukumemetheka kwe-COVID-19.
Izikolo kulungile ukuthi zivule ngisho isikhambe ngoba kunomkhuhlane wobhubhane lwe-COVID. Abantu angasebedistebheke kakhulu kusukela eminyakeni ophelileyo lokho umkhuhlane lo siphila lawo. Ngezinye indlela sofuze sibe le ndlela yokubana siphila lawo ngapha impilo yethu iqhubeka ngendlela esiphila ngakhona. Ngalokho abantwana bafuze bafunde iminyaka esiminingi bephambaniseka. Uhulumende afuze akwenze ukuthi amesuka ukuthi isikolo, izikolo ngezikolo adethe COVID-19 regulation okuyikufaka kwamamaski abantwana besikolo, social distancing labo sanitizer ngeclass ngeclass. Njalo akhuthaze iregular testing nxa kulomntwana ongezwa kuhle amiswe ehle ehambe eyokuza ama-regular, kube lama-regular testing. Amateacher nithemba wonke amateacher kufuze ngalesi sikhathi kube onke umbalisi ese-vaccinated.
Esethula umbiko wokwengeza ezinye insuku ze-COVID-19 lockdown, umsekeli kamongameli enguye njalo umphathintambo wezempilakahle umnumzana Constantine Shiwenga uthi izikolo kuzamele zithole isikhathi sokulungiselela ukuze abantwana lababalisi bathi beqala izifundo bangabi sengozini yokuhlaselwa yileli gciwane njengalokho okwenzakale izikolo sezizavalwa ngekhefu lekhisimusi. Wathi wesaba ukuba uzamemetheka ngamandla umkhuhlanelo. EZimbabwe kulabantu abahlolwa bafumana bele COVID abedlula amakhulu amabili enkulungwane 226,078 kwasila abedlula amakhulu amabili lasikhombisa enkulungwane 207,102 kwabhubha abedlula inkulungwane ezinhlanu lamakhulu amabili 5,247 okwamanje kugula abedlula inkulungwane ezilitshumi lantathu lamakhulu ayisikhombisa 13,729. emzameni yokumelana lokumemetheka kwaleli gciwane uhulumende senelise ukuhlaba abantu abedlula izigidi ezine lamakhulu amabili 4,206,094 okwakuqala ukuthi okwesibili sebesedlula izigidi ezintathu lamakhulu amabili 3,232,122 asebehlabe okwesithathu sebesedlula inkulungwane ezingamachumi amabili lasithupha enkulungwane 26,631 ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Zemidlalo uyantengantenga umkankaso weqembu labesilisa elimela iZimbabwe emdlalweni kakhilikithi okulwisa ukuba ngelinye lamaqembu azaphatheka kumncintiswano wenkezo yesizwe zomhlaba i-2023 ICC Cricket World Cup. Kubika uJoseph Njanji.
Ukuzamele libophe ziqini iqembu laseZimbabwe elaziwa ngokuthi ngama-Chevrons njengoba kuyilo elihlezi emsileni wengalane yemiklomelo komncintiswano we-2020-2023 ICC Men's Cricket World Cup Super League, wona osetshenziswa ukukhetha amaqembu azadlala kumidlalo yezizwe zomhlaba ozaqhutshelwa elizweni lase-India ngomnyaka ka-2023. Ophethe isikhundla sikamqeqeshi weqembu leli uStuart Matsikenyeri uthi sebegugule indlela abacabanga ngayo ukuze bathole imiklomelo bakhuphuke engalaneni yemiklomelo.
Imidlalo yonke ye-Super League okutsho ukuba iqakathekile ngoba kumele sibuthelele imiklomelo. Sesifike kusibanga esokuthi sisodwa siyavumelana ukuba sikhathele ukuhlala sidliwa njengelizwe, njalo sesiguqule ingqondo zasuka ekutheni kumele sincintise kuphela, kodwa kumele sibe lenjongo yokunqoba.
Iqembu leZimbabwe lijike amanye emsileni wengalane yemiklomelo lile miklomelo ngamachumi amabili lanhlanu ngemva kwemidlalo elichumi ngesonto linqotshwe ngama-wickets amahlanu liqembu leSri Lanka emdlalweni wokuqala kwemithathu yokumele liyidlale ye-Super League yohlobo lwe-One Day International. Ocubungula umdlalo kakhilikithi uDumi Praise Dlakama uthi kuza kuba nzima ukuba iqembu leZimbabwe lifinyelele ukuyadlala kwimidlalo yezizwe zomhlaba lingala lilokhu linqotshwa.
Amathuba ama-Chevrons ukuthi-ke ahambe ku-Cricket World Cup akhona, kodwa-ke singathi thina malutshwana kakhulu ukuthi bathole i-automatic qualification spot zona lesiyana, ngoba kufunakala amazwe angu-8 and nxa sikhale umdlalo wekhilikithi kudlala 3 matches okusho ukuthi kubana-ke ngingaze linqobo kodwa-ke kuzaphinde wesibili ukuthi lo wesithathu ngendlela enjalo yabayisebenzisayo ku-ICC. So labelza kufanele lidlale 3 times ukwenzela ukuthi kubonakale ukuthi ngempela ngempela yini elinqobileyo.
Ngesonto iqembu leZimbabwe belitshaye kuhle ibhola lakuthelela amaranzi angu-296 lilahlekelwe ngabadlali abayithoba munomunye kuma-overs angamachumi amahlanu. Lesuke laseliyehluleka ukuvikela lelo nani lavumela eleSri Lanka lafikisa amakhulu 300 amaranzi kuma-overs angu-48.3 okutsho ukuba besekusele amabhola ayithoba munomunye kuphela ukuthi umdlalo ufike komlindi uyacina. Ngolwesibili la maqembu azadibana emdlalweni wesibili kuthi owesithathu ukhona ngolwesihlanu mhla zingama-21. Iqembu elinqoba emdlalweni owodwa lithola imiklomelo elichumi ukuthi umdlalo ungaphela zingujikile obhanqa amaqembu omabili athola imiklomelo emihlanu iqembu ngalinye. Umncintiswano wezwe zomhlaba uzaqhutshelwa elizweni lase-India ngomnyaka ka-2023. Ngimele iStudio 7 kobulawayo uJoseph Njanje.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 naku 15460 kHz ku shortwave.
Siziphethe ngebezihamba phambili. Abenhlanganiso yababalisi i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ababotshwe betshengisela ngeviki edluleyo bakhululwe ngesibambiso sebheyili inkantolo namuhla. Amapolisa aqhuba uhlelo lokuthathela abantu izimota ezingelanombolo lezingabhaliswanga ngenjongo yokubopha izimota ezisetshenziswa ngamasela. Kunazwa ikhefu le-Martin Luther King Jr. eMelika namuhla. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Ilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.